Okumangalisa eintatheli zindaba yikuba lumhlangano wenzelwe e-Anglican Cathedral Hall endaweni yokuba wenzelwe esigodlweni saleli bandla e-Harvest. Embikweni wakhe kokwenzakala emngcwabeni kobe ngumkhokeli waleli bandla uMnumzana Tswangirai okhokela uhlangothi lwezomvikela wenkokeli yebandla uMnumzana Giles Mtsekwa wethule ngasekutholile kudaba lokutshaywa kukankosazana Khuphe labanye bakhe.
The committee will record its findings.
Ikomiti izobhala phansi okuzatholakala isho umbono wayo itswayise osaphethe isikhundla sikamongameli kokungenziwa. Mhlanje abantu bayabuletha ubufakazi bethu okubalisela amavidiyo azosiza ikomiti ukuba kuthathwe inyathelo bani.
Abebandla leli bathethele lithuba ukuxolisa kumaKhuphe labanye bakhe ngokwenzakale eBuyera lapho abahlukunyezwe khona beze emngcwabeni kaTswangirai eWumanikwa Village. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli waleli bandla uChamisa utshele umhlangano lentatheli zindaba e-Anglican Cathedral Church ukuba abazotholakala belomlandu okukwenze lokho bazojeziswa kabuhlungu.
We want to apologize to Vice President Thokozani Khuphe.
Sithanda ukuxolisa kumsekeli webandla uThokozani Khuphe ngesehlakalo esiyakisayo esamehlelayo. Kungaba lokuphikisana ukuba kuyini sibili okwenzakalayo. Qiniso yokuba saba khona lesi sehlakalo. Kasivumelani laso lakancinyane. Siphakathi kokuxwayisisa ukuba njalo ingatholakala elomlando uzojeziswa kungakhathekile ukuba uphethe sikhundla labantu.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Njengebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba u-acting president ubaba uChamisa bakithi sicela mayuyu mayuyu. Kuphambanisekile njengebandla le-MDC ubudlwangudlwangu ngasubo bethu. Silethemba olokuthi sizavula amehlo ngoba sokukhombisa kungenzakala ukuthi lezitha ziyangena zigqoke impahla zethu bese besenza ngazani yithe senzele ubudlangudlangu. Bakithi sicela ukuxolisa zulu kandaba waseZimbabwe bekungayisiyo ntando yethu le ukuthi kwenzakale ububi obungaka, kodwa siyathembisa ukuthi sizazama ukuthi ngezindlela zonke kungazokwenzakala futhi.
UMakhumalo utshelela umsakazo ukuba kuzomele kucwayisiswe ngokugcweleyo okwenzakale eBuyera zazakale izigcanyi ezatshaya uMakhuphe.
Njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa u-acting president wethu, sonke siyazi ukuthi sivele eBuyera. Ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bacwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo. Umzwile kade sekhuluma ukuthi hayi sebecwayisisile njalo kulobufakazi obubuyayo obutshengisa ukuthi sizakusebenzisa ukuthi silungise lokhu. So sesiphinginsuku eziyisikhombisa ukuthi sanelise ukuthi sibonke senzeni. Xa kule cala sizalandela umthetho wakuleli lizwe nomthetho webandla.
Inkokheli yatshaywa kabuhlungu emngcwabeni kaTswangirai ibalisa umsekeli webandla unkosazana Khuphe obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ebandleni leli uMnumzana Abednego Bebe, ummeli wetsholotsho eMathebeleland North unkosikazi Lwazi Sibanda obeyisikhulumeli sebandla uMnumzana Obert Gudu lonobhala jikelele uMnumzana Douglas Monzora. Lanxa iningi lenkokheli yaleli bandla ingenela umhlangano ubengekho uMakhuphe, uBebe kanye lonkosikazi Sibanda. Abamunyu ngodaba lokukhethwa kukaChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli uMnumzana Douglas Monzora lo engineer Elias Muzuri bebekhona. UGudu wahle waphuma kuleli bandla ngemva kwalesi sehlakalo sokutshaywa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.